VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza siseWashington DC.
Lejona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhlaka 18 kuNhlangula 2019 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
ARGF okuyimali engasathengi lutho ngoba intengo zezinto zikhuphuka njalo. Ngalokho abalisi-ke bathi-ke kusukisela namuhla kuzefike lwesihlanu abayi emsebenzini bethengisela befuna imali yabo ngohlobo ye-United States dollar.
Ababalisi abangena kusilinganiso sokungamachumi amane ekhulwini i-40% babikwa bengayanga emsebenzini namuhla. Bekhalaza kuhulumende ukuthi abaholise ngedola leMelika njalo akhuphule iholo labo.
Asikasizi kustage ukuthi i-ICP izathola ukuthi indaba le kumele ibe yindaba abamele behambe ngayo phambili ukuthi behaziswe olokuhlolisiswa ukuthi iZimbabwe kumele kufezwe kwayo bemlethe emthethwandaba e-ICP.
Lanxa umthethwandaba we-International Criminal Court usithi wamukele ingwalo zokwetheswa kukamongameli Emmerson Mnangagwa umlando wokubulala, umthethwandaba lo ubikwa ungelamandla okwahlulela kulolu daba. Kuliviki kunanzwa ilanga lesiphepheli ele-World Refugee Day, njalo iStudio 7 izalethulela izindaba esiphathelane leziphepheli zeZimbabwe ezikwamanye amazwe. Kusukela namuhla siqala njengabeZimbabwe abasenkambeni yeDugwi kweleBotswana. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ababalisi bemaphandleni abangamalunga enhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ kabayanga emsebenzini lamuhla. Bekhalala umsebenzi njalo bekhalaza kuhulumende ukuthi abaholise ngedola leMelika lokuthi akhuphule iholo labo. I-ATUZ ithi ababalisi abakhala leyo msebenzi bangena kusilinganiso sokungamachumi amane ekhulwini i-40%. Kubika uGibson Bebe.
Ezikolweni eziningi abantwana batshone behlezi ngoba ababalisi ababuyanga emsebenzini, kuthi laba ababuyileyo batshone behlezi bengasebenzi bekhalaza ngokuncipha kweholo labo. Ukukhalala umsebenzi kwanamhlanje kuqondane lelanga lokuhola lona elize lingaguqukanga okwengezele ukuthukuthela kwababalisi. Umkhokheli wenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Obedi Masaraure uthi bakhangelele ukuthi inani lababalisi abakhalele umsebenzi lizaqonga kusasa.
The second phase of our job action was a major success today. Only 60% of teachers showed at work.
Isahluko sesibili sokukhalala umsebenzi sihambe kahle namhlanje. Inani elingamachumi ayisithupha kuhulu elilodwa, 60% lababalisi kuphela yilo elihambe emsebenzini.
Lokhu kugcizelelwe ngunobhala walenhlanganiso umnumzana Fortune Jamela, yena othi iholo lababalisi alisathengi lutho ngoba intengo yezitolo isikhuphukile. Uphinde wathi sokumele uhulumende akhulumisane nenhlanganiso zonke ezimele ababalisi ukuze kuthuthukise impilo zababalisi.
Namhlanje kumhla ku-18 ke kuzokuqala kwe-strike-ke esiyibize ngababalisi bethengisela ngokungathabi kwababalisi ngokwenziwa nguhulumende ukuba aflathele angaphikisi ukuthi akhulumisane nababalisi ngomkholo wabo. Umkholo wababalisi ulokhe ufakwe emalini ye-RTGS okuyimali esathengi lutho ngoba intengo zezinto zikhuphuka njalo. Ngalokho-ke ababalisi-ke bathi-ke kusukela namuhla kuze befike lwesihlanu abayi emsebenzini betshengisela befuna imali yabo ngohlobo ye-United States dollar.
Ujamela uqhubeke ethi nxa uhulumende engathathanga inyathelo lokukhulumisana nababalisi kunsuku ezine ezilandelayo abenhlanganiso zababalisi bazahlala phansi bacebisane ngenyathelo abangalithatha.
Lokhu-ke kuzaba kudanise kakhulu ababalisi ukuthi-ke amalanga la adlule kungabi-ke lokutshengisela ukuthi-ke umhulumende safuna ukuthi axoxisane nababalisi futhi-ke sokuza thina sihlangane njengenhlanganiso lezinye-ke inhlanganiso zababalisi sibonisane ukuthi singenzani okulandelayo.
Ababalisi bathi loba nje inkokheli athuz ithe bakhala lo msebenzi kwamalanga amane bona balenhloso yokungabuya emsebenzini nxa uhulumende engazange avume ukubaholisa ngedola leMelika. Omunye umbalisi umnumzana Brighton Ncube ofundisa emaphandleni ukuthi njengababalisi iholo aliseneli ukunakekela imuli zabo.
Izizathu zethu ezimqoka, sifuna iholo lethu ngama-US dollar. Kwesibili, asisenelisi ukugcina imuli zethu ngoba iholo lethu lisiwa isisindo insuku zonke. Okwesithathu, i-interbank rate abakhuluma ngayo ayisincedi ngoba isilinganiso esisebenzayo ngesomsika omnyama. Ikanti layo amabhenki ethu kalawo ama-US dollar abakhuluma. Okwesithathu, asilani lezo mbangazwe, silela ilungile lethu njalo sizaqhubeka siqoqoda iminyango komqhatshi.
Ababalisi bathi uhulumende uyenelisa ukuthi abanikeze iholo abalifunayo ngoba umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube waveza ukuthi uhulumende uyenelisa ukubuthanisa izigidi ezilikhulu zamadola ngenyanga edluleyo. Imizamo yokukhuluma nomphathintambo wezemfundo umnumzana Pho Mavima yehlule kanye lomphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube yena-ke oveze ngenyanga ephele ukuba uza kwengezela iholo lezisebenzi kodwa ethi iholo ledwa leMelika angeke alithembise. Ngimele iTudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Pepe.
Inhloko kahulumende yesabelo sakwaZulu Natal kwele South Africa umnumzana Sihle Zikhalala usefunge wagomela esithi uzaluqeda tu uhlupho lokuhlaselwa kwabatshayeli bamaroli avela phandle kwelizwe lokutshiswa kwamaroli abo kulesi sabelo. Iningi labatshayeli beZimbabwe lithwele amagabha avuzayo ngalolu hlupho. Kubika uBenedict Nhlapo.
Ekhuluma labezindaba ngemva komhlangano aqhubele siphathamandla zesabelo lesi phezu kwendlela afuna izinto zihambe ngayo, uzikhalala uthe izenzo zabahlasela amaroli zifana lokwenqabela intuthuko yalesabelo.
We're not going to tolerate that. We're going to enforce law, and we have instructed police to ensure
asiso ke sikuvume lokhu sisebenzisa umthetho. Sesithele amapholisa ukuthi abophe bonke abatshisa amarolila, akekho esizamthiya ngaphandle.
Sekulezinyanga kuqhamuke imbi phakathi kwabatshayeli bamaroli bakwamanye amazwe labakwele South Africa. Abakwele South Africa bethesa bakwamanye amazwe umlando wokubathathela imisebenzi. Baningi abatshayeli abatshayayo abanye betshiselwa amaroli kulolu dlakela. Noma kunjalo, umphathintambo ogatsha lwezokuthutha umnumzana Fikile Mbalula uthi bafuna lokukhangela insolo ezithi kulabatshayeli bamaroli la abangela mvumo yokuba selizweni.
Using the laws of South Africa, labor for South Africans to get higher numbers and eliminate all illegal people in the system.
Sizasebenzisa imithetho yemisebenzi kuleli ukuze abakwele South Africa kube yibo abaningi kwezokutshayela. Sizakhupha bonke abatshayela ngokungekho emthethweni lokujezisa ababaqatshileyo.
Ukungenela kwahulumende wakwaZulu Natal kulolu daba sekumukelwe ngezandla zombili ngabatshayeli bamaroli beZimbabwe. iningi labo abaphatheke kabi kakhulu ngalokho uhlasela. Omunye wabachayeli laba ongathandanga ukuthi igama lakhe livezwe uthi uhlupho yikuthi abahlaselayo laba bahlasela ngitsho labachayeli abalemfanelo zonke zokwenza lo msebenzi.
Nje into besizenza singabantu besini silapha singabashayeli njalo silapha ukuthi ugovernment walapho wakuleli waseSouth Africa asibone asimele kahle ngoba bayazi isituation yasekhaya kithi lapho esivela khona.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi isombululo ukuthi abachayeli bakwamanye amazwe baqoqane basebenze ndawonye.
Sibagqugquzela kakhulu ukuthi kumele bajoyine ama-trade unions e-South Africa lapho esizabe sikhuluma khona lohulumeni we-South Africa ukuthi udaba lokutshisa ama-truck luphele njalo futhi sifaka lezikhalazo zabachayeli abavela eZimbabwe.
Ngosenjalo abanye babachayeli laba sebesungule inhlanganiso yabo abayibiza ngokuthi SADAG Drivers Association ngethemba lokuthi izakwenelisa ukuqeda uhlupho lolo. Melesuru 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kHz.
Umthethwandaba wamazwe omhlaba owe-International Criminal Court uthi kuliqiniso ukuthi wamukele ingwalo zokukhwezwa kodaba lukamongameli Emmerson Mnangagwa lohulumende wakhe. Wetheswa umlando wokubulala abantu mhlaka 1 kuNcwabakazi nyakenye. Lolu daba lukhwezwe AICC ngabeqembu elizibiza ngokuthi Team Pachelu esingenelisanga ukukhuluma labo. Kodwa igqwetha elilwela amalungelo oluntu engumkhokheli njalo wenhlanganiso yabomthetho e-International Commission of Jurists ezwekazi le-Afrika, umnumzana Arnold Tsunga utshele uRachel weStudio 7 ukuthi gaboni umthethwandaba we-ICC usahlulela kudaba lolu ngoba eleZimbabwe lingayisilo lunga lawo.
Ngizwile ukuthi kule bandla elihambise indaba zokubulawa okwenziwe abantu eZimbabwe ngo-August emthethwandaba othiwa yi-ICC. Umbono wami ngokuthi i-ICC yona ukuthi iphathwe ngendaba le kumele isuthiseke ukuthi kule crime ethiwa international crime, genocide, crimes against humanity, war crimes, abiyenziwe eZimbabwe ngo-August. But umbono wami ngokuthi hayi kathesi asikafiki ku-stage eyokuthi i-ICC izathola ukuthi indaba le kumele ibe indaba abamele behambe ngayo phambili ukuthi behanyise olokuhlolisisa ukuthi iZimbabwe kumele yini ufezo kwayo bemlethe emthethwandaba e-ICC. Enye indaba yikuthi also iZimbabwe aso lizwe elaziveka kubandla le-ICC ukuthi amacala ayebenziwe eZimbabwe ebe ngamacala ahanjiswa emthethwandaba we-ICC. Ngakho ke kutho ukuthi hayi kathesi sikhombeukufaka nje indaba ngikhona ngale but angikhonisa izakuya ndawo.
Umnumzana Arnold Tsunga ligqwetha elilwela amalungelo oluntu njalo engumkhokheli wenhlanganiso yabomthetho e-International Commission of Jurists e-Africa. Ubekhuluma ecingweni loRachel Towe Studio 7. Siphinde saxoxe njalo lomphathi ntambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi, yena othe umthethwandaba we-ICC awulawo amandla okuthonisisa eleZimbabwe njengoba lingayisilo lunga lawo. Ngokunjalo uthe labo abakhweze lolu daba badlalise nje isikhathi sabo. Ngesikhathi kunanzwa ilanga leziphepheli ele World Refugee Day kuyonale iviki mhlaka 20, iStudio 7 izalethulela izindaba eziphathelane lapha eZimbabwe asebaphephela kwamanye amazwe kusukela namuhla. Siqala ngodaba lwabeZimbabwe abahlala enkambeni yeDukwi kweleBotswana abathi impilo njengesiphepheli kayikwabitheki ngitsho lakancane. Kubika uMartin Ngwenya.
Kule siphepheli esidabuka eZimbabwe esiphose sifike amakhulu ayisikhombisa esihlala enkambeni yesiphepheli eyeDukwi Refugee Camp engaphandle kwedolobho leFrancistown. Inenye lesiphepheli labalekela udlakela ngesikhathi sokhetho lokudinga umongameli weZimbabwe ngomnyaka ka-2008. Kodwa noma zathola ukuvikelwa kweleBotswana, iziphepheli lezi zithi impilo yokuhlala enkambeni yeziphepheli kayikhwabitheki. Umnumzana Bheki Impilo weza yena ongumqondisi weziphepheli eDukwi uthi akumnandi ngithola kancane ukuhlala enkambeni.
Yona impilo njengesiphepheli asompilo engathi mina impilo engafiswa ngumuntu wonke ukuthi aphile eyikhona, ngoba asokuthanda komuntu ukuthi abe yisiphepheli, kodwa kuyakusiza lama challenges ayenza ukuthi umuntu asuke elizweni lakibo akhethe ukuzohlala endaweni enjengayonaleyo.
Uweza uthi kubuhlungu ukuthi njengesiphepheli awulampahla engeyakho, njalo uthi isiphepheli azitholi amalungelo azo ngokupheleleyo ngoba bencindezelwa.
Sitholisana ukuthi kulokuncindezela okunjengakhonokho, usufana lo muntu oselizweni lakini lapho baleke khona, ngoba sofana lokuthi uyahlukuluzwa. Ngoba nxa umuntu kungela ma-rights akhe engatholi amalungelo akhe, kufana lokuthi ulokhu ephakathi koncindezelo. So kuphela ozabe ukuthola wena ukuthi nje uphile kule peace kungela imisindo ekhona, kodwa uhlukuluzwa uyabuhlukuluzekile, lokho abakuthi ngesilungu emotional.
Uweza uthi noma nje impilo ilukhuni, bathola isikhathi sokuzilibazisa bedlala ibhola olamaqembu achiyeneyo ancintisanayo. Okukhathaza uweza lezinye isiphepheli ukuthi kusasa ibaphatheleni bengazi ukuthi bazabuyiselwa ekhaya, bazamukela kwabanye beBotswana kumbe bazahanjiswa elizweni lesithathu uma bengabuyelanga ekhaya. Amazwi kaweza agcizelelwe ngumnumzana wasuThibi oyisiphepheli esihlala eDukwi odi ukuba isiphephela kulula umuntu engagcina edukelwa ngumqondo kungaziwa ukuthi ikusasa imumetheni.
Vele yona ama-refugees impilo ebuhlungu kakhulu, bafika impilo engathi lesiwa i-abnormal.
Laye ukhala ngokuthi ngabe bayatshelwa ukuthi bazayo kuphi, ukuthi bazaphiwa amaphepha obangaba eBotswana kumbe bazahanjiswa ekhaya.
So into lezi azibuyi, futhi akuna sikhathi esibekiweyo ukuthi at least i-refugee engahlala iminyaka engu-4 athole i-durable solution enkingeni yakhe.
Kule hlekana elaphindela ekhaya ngemva kokuba uhulumende weZimbabwe leBotswana becele ukuthi babuyele nyakenye. UJibi uthi labo abaseleyo abangeke bacabange ngakusasa ngoba awulanto ebambekayo abangayenza. Uthi noma nje yonke into ilokubi lokuhle, uba isiphepheli akula okuhle.
Ngokuhlela kwami enkambeni angikayiboni into enhle, bona zonke izinto zizimbi kuphela. Kunabanye abahambe kwamanye amazwe babona ukuthi enkambeni kubasizile, but kimi kuyini mina umoya amboni kule nto enhle engingahlangana layo.
Noma nje iziphepheli zikhala ngempilo enzima enkambeni, lesilinganiso sokudla abakuphiwa sekwehlisiwe, iningi liyadonda ukuphindela ekhaya lisithi alithembi uhulumende omutsha ukamongameli Emmerson Mnangagwa, njalo lesimo abasizwayo ukuthi sikhona ekhaya esifana lokuhlala abantu becishelwa ugetsi lamanzi, ukuqonga kwentengo yempahla, lokudla kungahlaliseki okukhona kwezombusazwe elizweni. Uhlangothi olubona ngeziphepheli enhlanganisweni yomanyano wamazwe womhlaba oyi-United Nations High Commission for Refugees, i-UNHCR, solwehlise isilinganiso semali enikezwa amazwe agcine isiphepheli eminyakeni emibili edluleyo, ngakho eleBotswana lalo selihlaba umkhosi njengoba selikhipha imali eningi esihambeni salo ukuthi ligcine iziphepheli zaseZimbabwe. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 eGaborone kweleBotswana.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uye kwele Mozambiki namuhla ukuyaphatheka emhlanganweni ojonge ukukhuthaza ubudlelwano obuhle kwezamabhizimusi phakathi kwele Melika lamazwe asezwekazi le-Africa owe-US Africa Business Summit. Umbuthano lo uza ngesikhathi umnotho weZimbabwe uqhubeka ubhidlika ngamandla, intengo zikhuphuka mahlayana njalo le mali yeZimbabwe igugudeka nxa iqathaniswa ledola leMelika. Umongameli Mnangagwa ungomunye wabaholi abakhangelelwe ukukhuluma kulumhlangano. Ukhangelelwe ukukhuthaza njalo abatshali bezimali abavela emazweni atshiyeneyo ukuthi bazevula amabhizimusi abo eZimbabwe. Kodwa umbuzo omkhulu ngothi uzaphumelela na kulokhu, nanku phela useke wakhuluma emihlanganweni efanayo kodwa avekho abatshali bezimali asebezile eZimbabwe. Nansi ingcwethi ehlaziya ezenotho umnumzana Masimba Kuchera.
Angiboni ukuthi umungameli uMnangagwa uzabuya lokunye okuthiyene lalokhu esilakho khathesi, ngoba singakhangelisisa sizabona ukuthi akula ntshintsho ekhona khathesi kundaba ze-economy yethu. Abantu bayahlupheka ngendaba yedola, njalo ama-investors abakabikwazi ukuthi indaba le uMnangagwa ayekhuluma ngolesihlanu e-currency entsha izahamba kanjani.
Amazwi kakuchera agcizelelwe ngenye njalo ingcwethi kwezenotho umnumzana Kelvin Manduna.
Akulokuningi engaphenduka lakho. Ama-summit lawa is very rare ukuthi uhambe khona uphendukule mali or ama-investments which are concrete. Usually ama-deals amankalakatha for ama-investments take several months of preparation. So amboni ephenduka with a lot of things. Kuyafana lesikhathi ahamba khona eDavos.
Lanxa ukutshera lo Manduna besithi akulalutho olubambekayo uMnangagwa azaphenduka lalo kwele Mozambique, ilunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma uthi kulungile ukuthi umongameli Mnangagwa abe semihlanganweni enje akhulumisane labatshali bezimali.
Sifuna ukuzasebenzisana labo lapha for technological transfers and ezifanakalezi. So uhambo kamongameli mina ngingakuzahlanga sona lesi isizathu sokuthi hhayi sisanika thina. Kodwa imeluko ekwenzayo uyacaza ukuthi hayi bona abanandaba le-Afrika yethu.
Ukuthabalala komnotho sokubangele ukuthi ezinye izisebenzi zikahulumende zikhalale umsebenzi zisithi kumele zengezelelwe iholo lokuthi zibhadalwe ngedola leMelika. Isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association umnumzana Efi Dlela Ncube uthi baphatheke kabi ngobunzima uZulu weZimbabwe abhekane labo.
Isizukulwane kakhulu ngobuhlungu abantu abadlula kibo abalokhu bengena kibo kusiya phambili. Into abangayibanganga kodwa bangwe ngabanye ukuthi yenzeke. Imali kayisakwazi ukuthenga lutho njengoba sisitsho ukuthi inflation iyaqansa, kusho ukuthi sisinto sayo nxa ithenga izinto sesiphelile kasisekho. Kunjalo nje abantu akula kholo elikhwelayo abaningi abasebenzi vele phakathi kwelizwe. Ngakho-ke kuzaba ngubuhlungu ubuhlungu ubuhlungu obusakekayo.
Umhlangano we-US Africa Business Summit lo ukhokhelwa inhlanganiso yeMelika ebona ngokuxhumanisa osomabhizimusi bakulelo lizwe labosomabhizimusi be-Africa e-Corporate Council on Africa. Lanxa bekhona abathi akulalutho uMnangagwa azaphenduka lalo kulomhlangano, abanye bathi akwaziwa okwanonisa ingulube. Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa seqatshe inkampani yakwele Melika esibili ukuthi imncedise ukukhankasela ukwesulwa kwezijeziso zenotho ezetheswa amalunga ezanu PF yiMelika. Kodwa isikhulumeli sikaMnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli we-MDC uDokotela Nkululeko Sibanda, uthi lokuyikudlalisa nje imali.
Ngibona ngani imizamo kaMnangagwa yiyona le mizamo efana le abantu esibabiza sithi ngamaqembu odlakela andi ukuthiwa yimafia. Ukuthi nicabanga ukuthi umhlaba nje ungaqilwa ukhangele isikhathi sonke ngoba yena ethemba ukuthi uzabe ezigezisa nje kuphele engalungisanga izinto. Ngibona ngani kananzelele ukuthi sibangase kuso side kakhulu okokuthi ngeke abe lobubelo. Kodwa kukhona kunye ngani ungani siyakuzwa lapho ukuthi abantu laba abaqhatshayo nje uMnangagwa abaqhatshela ukuthi benze umsebenzi wokuthi angani ufaka elizwe ekukhanyeni okuhle. UMnangagwa olungisele ukuthi nxa kungaba khona ukuvuka kwabantu besithi badinga uhulumende olengqondo, yena ulungiselela ukuthi alwisane labantu ngendlela ephakeme kakhulu, ebese esebenza la amankampani ukuthi avale iqiniso lingazakali kwamanye amazwe. Kodwa ngibone ngani mina intatheli izindaba soze ziyekele lokho kusenzakala.
Ubona iphumelela yini imizamo yakhe? Amazwe afana leMelika laboBhilithane edlelana kuhle la uhulumende kaMnangagwa.
Ngibone ngani kuyizeneze ilizwe elinjengeBhilithane, sikhuluma kanje akumaviki amangaki bephumise ugwalo olukhangela ngezelungelo lwabantu emhlabeni wonke jikelele, batsho ukuthi babone ngani uMnumzana uMnangagwa ungani uliqili uzama ulume position isikhathi sonke ezenzayo umuntu oqondileyo. Mbonani khona ukho ukuzamfaka esibangeni sokuthi angaphumelele ekuqileni kwakhe. Njalo laba ngapha ngeke basuke baziphikise kangawo ngendlela yokuthi sesithi ngesikhiwa ba on record ngokuthi bayamazi ukuthi uMnangagwa ungani uluma position njalo iqiniso.
UDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa. Siqoxe njalo lelunga leZANU-PF uMnumzana Joseph Chuma, yena othi ngempela uhulumende udlalisa imali.
Njeba kulaloto oluzadinga indaba yamasankinyana, mina branda lokutshona siyayithatha amakampani wayingenza andithi uma kulabe volontiri nabeyenza mahara yeburit, but nokuthi thina thina njengohulumende ezizambe sibhadale lovu lami ngingakwala thibili ngoba ngibona ngantu esayidlalisa imali. Abantu labana they know what they want and abatshedengi khona balabalapa abami khona bona okwabo kuyona i-reversement ezinye zingarevesanga ileni noma ungaze kusho ubani kutheni amasanye ndawo aleleke khona.
Kodwa liyakunanzelela yini ukuqakatheka kokuthiyana le mikhuba le mikhutshana emibi ebeliyenza njengezano ukusabusa umgabe nxa ngempela njengokutsho kwenu selinguhulumende oguqukileyo seliyizano ehamba ngonyawo olwehlukileyo kulolu kamgabe?
Imikhuba engabe emizi esiyenzayo yiphi baba? Ngoba mina ensaye zami concerned izamtoti izini ngesikhathi siyababa umgabe ayizange ibe nemikhuba emibi. Kodwa into eyenzekale ukuthi kulabantu ababesebenza ilizwe leZANU-PF ukwenza imikhuba emibi.
Imikhuba emibi engikhuluma ngayo lapha ludaba lwenkohlakalo udlakela ukubotshwa mahlayana kwabantu abaphikisana leZANU kanye lokuhlukuluzwa lokubulawa kwabantu ngamasoja.
Iproblem yabantu ukuthi bona uyashuka lapha uyoshayiswa ngempama sizilalele ngase sizivunga manje sinokudla futhi yona noZANU-PF wayeshona sesinokudla mina ngihlanga ngempama. Kangela into eyenzakalayo even edabeni amasosha ngihlala ngikhuluma mina amasosha ayengela lento eyenzakala babethezi emabharakini abo ngale amapholisa lawa ayihlalele sezimsebenzi abo ngale abantu babuya bavuka udloni bathisa inkamba babulala ipholisa entumbani lapha kobulawayo ipholisa lafa igqoke i-uniform ngabe abantu laba bazange benze konke lokwana amasosha lawa ngabe vele ngazangankeli.
UMnumzana Joseph Chuma, lilunga leZANU-PF kwanele olikubalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.